ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMabasa 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa kwengezelela uhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe umkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Bakhathazekile abantu abaningi eZimbabwe ngohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini.
Ukungezelelwa kwamalanga e-lockdown ibone ngani kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi.
Zalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele amalanga okuthi abantu bakweZimbabwe bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe ngemfanelo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule lokhu namhla eHarare emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane lo elizweni. UMnangagwa uthe usengezelele isikhathi sohlelo lokuhlala ezindlini ngamaviki amabili ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abathathu eZimbabwe labantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha 161,000. Nango kwethulwe nguMnangagwa esikuphiwe luhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko eZimbabwe.
It has been a very hard decision my government has had to take reluctantly.
Ukube linyathelo elinzima leli kulithatha njengohulumende, kodwa ke kungekho ke ngenye indlela sikhangela isimo esiyiso njengelizwe.
Bekumele lugqitshwe kusasa uhlelo lolu abantu sebelamalanga angamachumi amabili lanye bevalelwe ezindlini, abaningi bekhonona ngokuswelakala kokudla okwenza ukuthi bahlangane labanye ezitolo lapho abagudlana khona santando kungela lokho okuthiwa yi-social distancing. Kulabanye abathi ungezelelwa kwamalanga lokhu kuza kwenza ukuthi babulawe indlala. Omunye wabo ngunkosikazi Sukoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Ngiyazi abantu abaningi bayakhala ngokuthi bona baphila ngokuzisebenza lapha lalapho emadolobheni, kodwa ukusebenza lokhu kuzaba nzima ukuthi bakwenze nxa umkhuhlane lokhu usenje usamile abantu inani likhuphuka. So asithini abantu abaqhubeke behlale endlini okwamaviki athile, kubonakala ukuthi umkhuhlane lo uyakwanisa ukuthi abantu uvikele ukuthi abantu abaningi bengatholi kumbe abantu belokhu belokhuza bethole umkhuhlane lo. Kodwa kube yinto ezayenza ukuthi nxa kukhululwa lelo hlelo lokhoda lukhululwe kuhle ngendlela ezingavikeleka abantu abaningi ukuthi benganjani bengabambi umkhuhlane kade bevele bengakawubambi.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Thathenda Siziba oyibandla le-Labour Economist African Democrats Lead.
Kodwa ngokuya kwesikhathi sesinanzelela ukuthi i-lockdown lay ingasebenza kuhle kulaba abatholayo abavele bekwazi ukuthi bengathenga ukudla kwabo lezinto zonke abazinidayo behlezi laba ezindlini ezitshaya umoya. So kushiyene labantu abahlala emalokishini lapha khona liyabe liku-lockdown kodwa ligcwele ku-community yona leyo.
UMnumzana Ostalos Gift Siziba unobhala wabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa laye ukhonona ngohlelo lolu.
Isifake ebunzimeni kakhulu thina njengabatsha ngenxa yokuthi imisebenzi yabatsha eminingi ikwi-informal sector, abaningi abathengisi baphila ngokuthengisa. Ngibona ngathi kuqakathekile ukubani lockdown iye phambili, kodwa uhulumende kukwanisa ukupha abantu ukudla engibona ngani yikho okufanele kuqale.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi abantu bengabuthani ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus owaqhamuka kwele-China ngomnyaka ophelileyo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ulabantu abangamachumi amabili lanhlanu abatholakala belomkhuhlane lo eZimbabwe. Ababili babhubha kuthi njalo ababili kubikwa ukuthi sebesilile. Abantu bayakhala ngokwenzakala elizweni ikakhulu izisebenzi labaziphandela ukudla. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuzakwenza kube lukhuni kwabazisebenzayo.
Kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi ngenxa yokuthi thina ngapha umkhulumo wethu ilowana esubiza ngesiNgisi sithi informal sector, lapho abantu abavuka bezenzela nsuku zonke. Uningi lwabantu lapha baphila ngokuqhwanda, namuhla bahle bedle khonapho, abakuthi ngesiNgisi from hand to mouth. Ngakho ke nxa kule lockdown kanje kutsho ukuthi wena akula mali abayenzayo ngalesi sikhathi. So okusalayo abantu singathi sisithi besesaba yona leyo phela i-COVID-19 ukuthi izababulala, bagcine sebebulawa indlala ngokwayo.
Uthuma uthi uhulumende kumele ancede abantu abazisebenzayo.
Lokhu kufuna ngabe uhulumende ebe nemali enelisayo ukuthi nxa kunje akwanise ukusiza abantu ngokunika ukudla lento ezinjalo, njalo akwanise lokuthi afake imithetho yokuthi abantu bengabhadali amarenti ngalezi zikhathi ezinje. Nxa kungaba njalo kungaba lula kakhulu, kodwa nxa kungenjalo kuzaba yisikhathi esinzima sibili.
Lokhu kusekelwa nguNkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nathan Chamisa, othi abantu bayakhala okumangalisayo.
Yibona ye kuzasiphathisa ukuthi lomkhuhlane we-coronavirus ungaze wasibulala, kodwa udubo esesikhangelane lalo njengabantwana baseZimbabwe yikuthi siku-lockdown lapha sesikhangele into ezimbili. So kumele sikhethe phakathi kokuthi sihlale ezindlini sibulawe indlala, kumbe siphume siyedinga ukudla sibulawe yi-corona.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF laye uthi uhulumende kumele ancedise abantu labosomabhizimusi.
Kuzamele uhulumende abe lemizamo yokuthi alwise ukuthi ancedise ilabo abantu abaphila ngokuthengisa suku zonke beziphilisa ukuthi bathole ukudla.
Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2,344,000 abatholakala belomkhuhlane lo. Kule mika sebefika aphose isigidi abalomkhuhlane lo, njalo sokubhubhe abafika aphose 4,039,090. Bakhona njalo abasilayo emazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso yabezokholo lwesiKristu e-All Africa Conference of Churches ithi ikhathazwa yikuhlutshwa kwabantu abansundu kwele China. Inhlanganiso le ithi lokhu kwephula ilungelo likaZulu. Icela ukuthi amazwe wonke kuzwekazi le-Afrika alwisanele nketabetshabile. Ithi amazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kumele bakhulumisane lawele China ukwenzela ukuthi kumiswe lokhu kwenziwa ngezinye izizalwane zakwele China. Sixoxele uNkosazana Samantha Sibanda ohlala kule China ngalokhu lokunye.
Liqiniso sibili ukuthi abantu baxotshwa lapho abahlala khona, liqiniso ukuthi abantu basuswa abavunyezwa ukungena esitolo kumbe endaweni zokudla. And engifuna ukutshela abantu ngokuthi abantu beChina labo bazama ukuzivikela ku-coronavirus. Umkhuhlane lowo usubulele, usuthethe abantu abaningi kakhulu. Manje abantu bakwethu bayaluhamba ukuhamba kuma-test ngoba besaba ukuthi engcwebe ngayathestwa labo sebebulawa. So okunye mfundo abantu bakukhangele, asikukhangeleni nje ngokuthi abantu laba bazama ukuzivikelela ekutholeni lomkhuhlane. And also at the same time bazama ukuthi kungabile le new wave esibili because bekuke kwaba the wave ye coronavirus eyenze iChina yonke yavala. So khathesi bebeseqalisa ukubuyela emsebenzini mbijana mbijana. So bayesaba ukuthi njengoba bebesebebuyela emsebenzini bazaphinda futhi babuyele kundawo zero bebevalelwe futhi ezindlini.
Ye, uhlala isikhathi eside sibili khonapho uvalelwe. Uhlala isikhathi esinganani njalo kuphele nini khona ukuvalelwa kwakho?
Sesilamaviki angu-13 sesendlini, so inyanga ezintathu.
Bekunjani ukuvalelwa sibili?
Hey. Ngayichethi viko uqala ngangani senza hlanya. Ngaye ngakhuli iviko uqala amfuna ukutshela manga. I think yikho okwenzakalayo ekhaya futhi ukuthi iviko uqala inzima. Abeke iviko uqala iviko esibili lami kwaba nzima kimi. Ngangikhumbula ukuthi ngalokho emboda endlini. Ngapha eChina vele babengasivuzi lokuphuma phansi. So kwakumele uhlale endlini vele babengavumi kuyaphandle kuyabe kulamapolisa kulamadoda vele awuphume usiyandawo. So kwasekungani ingqondo asathathi and okwakusenzakale futhi abantu babekwazi futhi. Liyazi amavidiyo ayethunyezelwa ngabantu thina sesechina amanye angikhona sasengazake siwabona. Kulabantu abasebenjumezela amavidiyo kuthi hey China abantu bayakhithika ngokufa nge-coronavirus. Yeke sibona ividiyo abantu abakhithika and amavidiyo wona layo elalisinika wona nti ayesiuvala olunye olungayenziwa ukuthi kathi yizo izinto ezenzakalayo yini zona lezi and you can imagine ukuthi nxa ungaphumi phandle futhi so sokungasejele ngapho ungahamba ku-social media bakutshengisa abantu abawawo nokuthi babekuthethe ngapha abantu ku-social media anti so ezinye izinto funa utshela ukuthi ukuthi lihlale lile ngqondo ezi-right okunye ezinye izinto social media lingakhanyeli bantu lingakhanyeli.
Aha. So kodwa wawuphila njani sibili ku-quarantine? Wawuthenga ngapho ukudla rezinto ezinjani?
Ngapha eChina into ekhona ukuthi i-technology yabo iphambili sibili. Even besivalele sinjalo besikwanisa ukuthenga ukudla ngamafoni ethu ama-groceries kuyabe lama-shops athengisa ukudla online. Everything oyifunayo besiyithenga online so yikho kunyade kusenza sibe ngcono but ngeviki yokuqala labo ukukhuluma things uqiniso lokuthani nditshele iviki yokuqala lezi 2 weeks actually singena ku-quarantine labo babengakazilungiseleli.
Tshela abantu bezibamba ukuthi bazichile njani kumkhuhlane lo.
Yazi ibensiza abantu kuthiwa natha lokhu natha lokhu thina sisurvivele singanathanga lokho bantu bekosi. Into ebesingenzeka ukuhlala endlini kuphela akulo omunye umuthi esibesiwunatha akula anything ungahlalela endlini yakho uzibukelele amafilimu nxa ungela dlala amagame kumbe gijima khona apha endlini besi-exercise abanye silokhu ubhoda kuphela endlini ugijima endlini hlala nyini endlini akho uthiwa sithiwa sinatha amalemoni kuthiwa sinatheni no just try and listen lihlale endlini nxa sokuyisikhathi esi-right lingalokhu ezfuutshela khona futhi lingabe lokhu lihamba liyabe lingezelela amalanga because abe lokhu engezelelwe engezelelwe nxa lifuna ukuthi amalanga nabe malutshwane zimisele nini nje lilizitshele. I mean thina sisithandi siyi-country yabantu abakhulekayo thina do okuthi abantu ba-faster uyazi nxa abantu be-faster laphana bazincitshe ezinye izinto ngicela lizitshele ukuthi selingena ku-situation of fasting fasting ukuphuma phandle.
Lo ngunkosazana Samantha Chuma odabuka eZimbabwe ohlala kwele China.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Sizokhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. inhlanganiso ye World Health Organization ithi akwaziwa ukuthi abantu abagula umkhuhlane we COVID-19 kabasoze bawugule futhi njalo kabasoze bethelele abanye. Kulokhu kuxokozela okumangalisayo kwele Melika lapho umongameli Donald Trump athi kumele kuvulwe uhulumende njalo kube sibe labanye abathi akumelanga kwenzakale lokhu ngokuthi umkhuhlane we coronavirus ungamemetheka okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
wenzi umanje
lo baba mkhulu
babelo bola usenzi umanje
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa sibili ngodaba olunye olubuhlungu okumangalisayo. Siyabona ukuthi ke kulabanye abantu ezindlini abakhahlanyezwa ngabanye babo kodwa lokhu kukhanya zani kwenziwa ukuthi abantu bayahlala isikhathi eside bendawonye kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 naleyo phela i-corona abantu bayazibela abaningi. So kukhanya ke sibi nxa sikhangela inombolo kukhanya ngazani ziyaxhansa ezabantu abalwayo ezindlini. So ke ukuze ngihlaziye lolu daba ngiloo nkosikazi Jester Spanda uMandlovu udabuka eZimbabwe kodwa uhlala ngapha kwele Melika. Mandlovu siyakwamukela kuhlelo mama.
Hayi ngiyabonga tu.
Ye njalo siloba umfundisi uRonald Lizwe Moyo ngeBrethren in Christ Church sibili siyamazi kakhulu abaningi umfundisi. Mfundisi Moyo siyakwamukela kuhlelo baba.
Hayi nami ngiyabonga ukuthi ngibe khona kuhlelo Ntembo.
Ye so ke siqalise ngawe mama Mandlovu. Kambe kwenziwa kuyini ukuthi abantu bakhahlamezane kangaka?
Ngibone ngani kubangeka ukuthi abajayelanga ukuhlala ndawonye okunye kuyabe sekulendlala kungalakudla abantu basebesilwa lokungavumeli umumo ukungadedi ngoba nxa umumo nje ufuna abantu badedelane.
Ye chasisa khonapho Mandlovu.
Ye kwesinye isikhathi ngithi obaba ngabantu bokuthi bavuke baye emsebenzini angaye emsebenzini ayebhawa manje nxa esevuke khona ekhaya engasayindawo usekhangela zonke izinto asole lo mama ujayele ukuthi uvuke yedwa ngkhala abantwana babuya zabuya entambama selala nxa ubaba sengani uyahwabhahwabha lo mama secina sikhwabha akusazwana nakhonapho.
Mfundisi Moyo nantudaba.
Ngiyezwa Mthembo, hayi lo mama ngiyamuzwa uqinisile sibili utshaya ekhanda. Uhlupho lukhona izikhathi eziningi ukuthi kuyabe kuvele kula meva angazange abangulwa. So asechikiza ke kakhulu nxa abantu sebendawonye kungasela thuba lokuthi omunye umuntu asithele abe ngale omunye abe ngale. Kodwa ke ngibone ngani kuba lithuba elihle kakhulu njalo ukuthi izinto zilungisiswe. Abadala bathi umuzi awakhiwa ngenduku, umuzi wakhiwa ngomlomo. So ke lithuba lokuthi lawo mabhanga abakhona ohambweni lwalaba zithandani lezi amabhanga akhona alungisiswe ahlakulwe kumbe alinywe ukwenzela ukuthi kungabe lokho kulokho kumila kumila isona kuwo. So ke ukulungisiswa kwawo ukuthi nxa abantu bendawonye bafunde ukudedelana bazwisise ukuthi sivele kasifani sahlangana sivele sesikhulile omunye ekhuliswa ngendlela yakhe omunye naye wakhuliswa ngendlela yakhe kodwa okusibambanisayo okusiletha ndawonye okuyisinama nothando ayikho into ehlulayo lapho kulothando khona. So ke mina isikhuthazo sami ukuthi hlalani phansi ithi hayi kulento ekanje singaze siyinanzelele esingaze siyisebenze siyikhangele siyicubungule.
Ye ngithathele lithuba ukuthi ngibonge umfundisi Roland Moyo ubaba ngowe-Brethren in Christ Church ngibonge njalo lo mama uJester Spanda uMandlovu. sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silo mama uJester Sibanda, njalo ke lo baba umfundisi uRonald Moyo. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo yebo yebo, thoka somuhle zimpapo muhle, ikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa, sixoxa lomlungisi Dube, yena olwela ilungelo likaZulu. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus.
Mzana Dube, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani bothi?
Hayi ngiyabonga Hobe, unjani?
Hayi ngiyaphila. Sithinteni udaba lomkhuhlane we-coronavirus kobulawayo. Sikhuluma nje kulabantu abathu 10 abalomkhuhlane lo. UZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho?
Lapho abakwayenziwa khona isimemezelo ukubana sikhula abantu abafika 10 okutshengisa ukubana ibulawayo yesilabantu abane kuyevela kwezinye indawo, kwabe lokukhathazeka kakhulu engakunanzelelayo kakhulu kubo-social media. Ngathi ngobe sidlala abantu bakhona bekhathazekile kakhulu bese zimfu abaningi bakhona.
Ngaphandle kalokho okwenzakalayo ku-social media, abantu emphakathini kobulawayo bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhathazeka bakhathazekile, kodwa indaba ekhona yokubana izinto ezinjengokudla, for example i-rolamine, izinto ezihluphayo ngolwesihlanu ngingafika izitolo zase-retreat e-Fourwinds, kade lapho kade kuthiwa kuzabe kuthengiswa khona i-rolamine. Nanzeleli ukuthi abantu abaningi kade sebegijimile baya khona, abanye bakhona basebehamba endlini bengathengiselwanga ngenxa yokuthi kade sokuthiwa isikhathi sokuvala u-3 se-Chayili. So indaba ebaluhlupho yokubana abantu kulenswelo eziningi kakhulu endabeni yokushota kwezinto ezinjengokudla, kuyenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi noma befuna ukuthi belandele isinqumo sikahulumente ukuthi kungabili ukubuthana. Kodwa nxa kuswelakala kokudla, lezinye izinto kuyaba yenza ukuthi begcine sebebuthene.
Sike sakhuluma nabanye, bona bathi ngcono bathi nalo mkhuhlane than ukufa ngendlala. Ukubona njani lokho?
Ya, indaba leyi inzima lami kulabangani engingakhuluma labo akade bethengisa sibili ukuthi bakhathazekile bebazwisisa umkhuhlane lo ukuthi uyingozi. Kodwa ngenxa yokubana xa sinazelela ilizwe leZimbabwe sengathi abantu abaningi baku-informal sector, kuyenza ukuthi kube nzima ukuthi beyale besezindlini bengelakuhle. Kade kuqakathekile ukuthi aluko uhulumende wathi eqalisa lolu hlelo ukuthi abantu behlale ezindlini. Kwayenziwa imizamo kakhulu kubantu esingathi ngabantu abadala lezintandazi, labantu nje abangela msebenzi bangakwanisa ukuthi bethole inzuzo, ukuthi bekwanisa ukuthi bebethole izinto ezayenza ukuthi bephile ezinjengokudla. Yeso esinanzela ukuthi uhulumende wake wathembisa, for example, amavendors ukuthi bazaphiwa imali ezithize, kodwa kuze kube nalamhlanje kukhanya amavendors lezo mali abakazitholi.
Hayi, siyakuzwa Dube, isikhathi iso esesijiwe ngumangoyi. Bengiqotha uphothela amazwi akho kuphela.
Ya, okuqakathekileyo ukuthi abantu kuzulu wonke siqhubeke senza izixwayiso zempilakahle zokuthi sigeze njalo, singabi lapha okumiyana khona nxa kuvuma, singabi lapha okula abantu abaningi khona ukuze sizivikele kulo mkhuhlane.
Ngiyabonga kakhulu Dube ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Ngiyabonga Hobe.
Thaka zomuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Siyohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanelo kwalamhla, siyohlangana ngolwesibili. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Thaka zomuhle, zimpapo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Soke isikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo Vuselela Umoya, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenis Vanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lani.
Uziphatheleni namhlanje.
Namhla bengifuna ukukhangela umbhalo zasichasisela ukuthi kanti nxa siphakathi kwesikhathi esinjengalesi esikiso sona, vele yena uNkulunkulu ungaphi. Ngizabala kusambulelo ichapter ka-4 iverse ka-2 isiya la ku-3. Lapha sihlangana loJohn ethola isambulelo esivela kuNkulunkulu. Uthi yena, masinyane ngehlelwa ngumoya, ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini, ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Lo hleziyo wayefana lelitshe elithiwa ijaspi, lelithiwa iKornelia. Ukukhangeleka kwakhe lo mchilo wamakhosikazi ofana lelitshe elithiwa iEmerald wawuzingelekezele isihlalo sobukhosi. Izihlalo zobukhosi ezingamathumi amabili lane zazihanqe leso sihlalo sobukhosi. Phezu kwazo kwakuhlezi abadala abangamathumi amabili lane bembethe ingubo ezimhlophe bethwele imiqhele emakhanda abo. Ngakho ngifuna ukuthi mina lumbuzo abantu abajayele ukuwubuza ukuthi kambe nxa sokungena iCoronavirus yamisa umhlaba wonke, yonke into yama, sabona lumkhuhlane ungakhethi, ungena kubayanga, ungena kuzikhulu, ungena kwabasesikhosini, ungena kulabo abantu bezizweni, ungena wonke umuntu ungakhethi muntu. Manje abantu abaningi baba lombuzo ukuthi kanti manje uThixo lo elithu lamandla ungaphi. Njalo ngangizwa abanye behleka bethi kanti abafundisi bangaphi. Lumbuzo yengifuna ukuphendula namhlanje. UNkulunkulu ulokhe lapho ayivele khona, akutshintshi lapho akhona ngenxa yokuthi kwenzakalani emhlabeni. UJohane ezembona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, wayembona evele nguNkulunkulu ongalasiqalo, ovele nguNkulunkulu ongalasiphetho. Kutsho ukuthi laleso sihlalo lapho ayehlezi kiso akunakuqala ukuthi wayehlezi nini, njalo akusoze kube lesiphetho. Kutsho ukuthi wathi uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe kwenzakala izinto ningi emhlabeni, kwadalwa umuntu, kwaba lezimpi eziningi, kwafiwa abantu, kwavuka amakhosi, kwavuka imibuso ehlukeneyo yabuya yedlula, kwaba khona njalo ukudilika lokubhidlika kwezinto lapho emhlabeni, kwabuya kwedlula, kodwa uNkulunkulu ubelokhe hlezi esihlalweni sakhe sokubusa, kazanga tshintshe njalo kasoza tshintshe. Igciwane leli le-COVID-19 alibonakali langamehlo, into encane kakhulu ukuthi awungeke wayibona, kodwa imise umhlaba wonke. Kuyini okwenza ukuthi uNkulunkulu engabe nguye osikhokhela kuzo zonke izinto? Thina abantu yithu esazikhethelayo kusukela ku-Adam ekhetha ukuthi engalaleli uNkulunkulu. Kusukela ngaleso sikhathi umuntu uzikhethele izinto afuna ukuzenzela zona ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngakho singeke sayenza izinqumo sikhiphe uNkulunkulu ezikolo zethu, phakathi kwempilo yethu, sikhiphe uNkulunkulu emulini zethu, sithi kusasa nxa sobonakele sibuye sithi kanti ungaphifti uNkulunkulu. Hantsho yithi esamphiphayo, yikho engabuzi. Kodwa kulo lalo ompiselayo empilweni yakhe, angivumeli ukuba abe yinkosi lomsindisi. Uyabusa ke impilo yakho, uba isiphephelo sakho ngalesi sikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba, ngegama likaJesu siziletha kuwe ukuba ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu. Size uNkulunkulu ngalesi sikhathi esinzima sezindlini, ubuse njalo ube yinkosi nomsindisi wethu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya. Silo mfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge uNtungamile Nkomo. Ungagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzengezelele isikhathi sokuthi abantu bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe umkhuhlane we-coronavirus. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngoGibbs Dube, ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.